Endabeni zethu lamhlanje, uDr. Nkosana Moyo, owayeyisiphathamandla kuhulumende kaMongameli Robert Mugabe, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ka-2018. Owayengumongameli welizwe leBotswana, uSekete Ketumeli John Masire, usengcwatshwe emzini wakhe osemaphandleni. Amapholisa agijimisa imota ethwela abantu, bayithiye ngensimbi, igcine ibhewuka, ibulale oyedwa, kulimale abambalwa abagoqela abantwana besikolo. Abesifazane bakhonona ngokukhethwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi izigebengu zeGwanda abazamela ibandla leZANU-PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abafuye ingulube bakhuthaza ukuthi basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi bafuye ingulube eziningi. Sizahlolisisa okungenziwa ngabantu abazimele bodwa abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukumemetheka kwegciwane lengculaza owenzelwa kwele Melika ongenwe izalwane zeZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngu-7:30 ntambama kumakakase athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.